Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mtawazo mwote, salamukela kumsazo Westudio 7 na mtlangu lesitatu mtazili chumilane kungabakazi 2019. Ika malami ngukips tube. Enda venizetu la mtlanji. Iwa ndale MDC litiga alibuyeni emuva ngukute ngisela emkwakweni. Loba nje kula wasegela iwa ndale ZANU-PF abati akumelanga wezakale kunoko.
Njenge nhlanga niso ye MDC sizinisele ngokutshengisela kwethu sizaqhubela phambili ngamalungiselelo ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare.
Abakubandla leZANU-PF bathi ibandla leMDC lichitha isikhathi ngalokhu. Kuthoniswa abantu bokuza ababotshwe eGoli kule South Africa ngeviki ephelileyo.
Sina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa approach this situation ngakhona.
Lingakutwa ngezemiculo lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amalungiselelo okutshengisela emgwaqweni asekuzinga eliphezulu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazangena emgwaqweni eHarare bekhonona ngesimo esibi somnotho. Umolokele uthi inkokeli yebandla leli izabe ikhona ekutshengiseleni lokhu loba ibandla leZANU-PF kanye labanye abaphathintambo bakahulumende besithi kumele kumiswe lokhu. Umolokele uthi kuningi sibili abazakwenza ngalelo langa njalo kuzavikelwa abantu.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokutshengisela kwethu sizaqhubela phambili ngamalungiselelo ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare. Asibuyeli emuva, siqhubela phambili. Sizaqala ngokutshengisela eHarare ngolwesihlanu kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokutshengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amanye amadolobha esizwe kodwa ngolwesihlanu yiHarare kuphela.
Inkokeli yebandla leMDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokeli zonke zenhlanganiso yethu ibandla leMDC ziyobe zikhona akulo yabesele. Zonke inkokeli from national to provincial to district to ward level branch level ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanye nesindawonye.
Amalunga ebandla leMDC azavimba njani ukuthi kungabe lodlakela kulokho elabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabe lodlakela umbudlame mhla sitshengisela ngolwesihlanu. Silama marshals esiwatrenileyo azabe ncedisa ukuthini kube lokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzise ama-cellphone abo ukuthatha ama-video mba ama-photos ma bengabona umuntu ozama ukwenza udlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyaphamanye ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizo make sure ukuthini akula muntu oyenza udlakela mbudlame.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ke umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla leZANU-PF uthi akukhanyi ukuthi ibandla leMDC lizamani.
Bathi batshengiselani shure. Abantu kabavume ukuthi sesadlula kuma-election. Kabavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo. Kabavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year. Ekumotho ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo. Kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Athi ukutshengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba le-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama mina engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe njengoba ngisekhaya kandigithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana lokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Konoko ukuthi sizabe silokhu sisenza lokhu nalokhu kuzasihlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano babulalana over 1 million people in 3 months. thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980 siloku siqedwa ngabantu nje siba labantu abathi banganikwa ischolarship bayefunde eRhodes abuye sehumana benikwa imali bebese sebasebetshengisela ngithi abantwana bezimbabwe kabayekele khonokho
kodwa-ke
uthi sibe ne-engagement lamanye amazwe thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, basically ukuthi sizama ukwenzana. Afake umbono wakhe naye. Ngabe ufuna ukuzokwenza amabhizinisi. Kabuye bezo-trade afeli lathi sisukeni kulokhana okuthiwa yi-isolation ukuthi sibe lizwe liyisihlenge.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala baba futhi. Bathi hey akusathengi izinto. Bathi vele
impela. Indlala ikhona gives, indlala ikhona sibili. Indlala ikhona sibili abantu bakithi mina ngiyahamba umango wakithi wonke lo. Indlala ikhona lokho kuthiwa yi-climate change. I-climate change iyadala. I-drought iyadala isomiso. Isomiso kasidalwanga ngumnangagwa, asidalwanga nguThamisa.
Emadolobheni-ke. Emadolobheni-ke.
UThamisa kasozathi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasozagconwe ukuthi nguye oletha isomiso. Asilweni lobuyanga. Lendlala sibambene njengamaZimbabwe.
Baba Bhuti, abanye bakhala ngokuthi emadolobheni. Bathi emadolobheni akula msebenzi.
Kuleqiniso ukuthi kabala msebenzi ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo. La uyakwazi gifts kobulawa kwakuthiwa kuzokubona ukuthi ziyathunqa. Ye. Kusathiwa konke ukuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa konke ukuthi ziyathunqa ngenxa yemphongolelane yezesa kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamasekitali ngapha kubo Belmont labo Stone Grove. Kodwa ke industrial hub ibulawayo uzananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sazabo 1992,000. Kodwa okunye kasivumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sithembe ukuthi thina sasivele sile mitshina lamafekthari. Kasivumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathene okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.
Umnumzana Dingumuzi Bhuti lilunga ledale lepalamente njalo ubandla le-ZANU-PF sixoxela esePlumtree. Abantu bokuza ababotshwe ngeviki ephelileyo abacatshangelwa ukuthi bangena kwele South Africa ongekho emthethweni bamiswa emthethwandaba. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Laba ngabakwamanye amazwe abebetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eJohannesburg ngesikhathi kuthonisiswa labo ababesetheswa icala lokungena elizweni kungela mvumo. Phakathi emthethwandaba abakwamanye amazwe laba iningi labo obengabeZimbabwe leMozambique bebebukeka bethukile kakhulu njalo behlukumezekile. Labo okutholakale ukuthi abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni bahle basiwa elindela lapho abazasuka khona sebephindiselwa ekhaya. Kodwa-ke abebetshengisela phandle kwedale bebezonde beganonwabo. Lokhu kube ngemva kokuba umthutshisi evumile ukuthi ababotshiweyo abanye bebelazo incwadi zokuba selizweni kodwa balokhu bevalelwe ngoba amapholisa abelokhu esazihlolisisa. Bebetshaya phansi ngentonga besithi ukubotshwa kwabantu bokuza laba bekuyinzondo nje etshengiswa ngurhulumente. Umnumzana Teenage Kumbe oyebandla lase South Africa lezombusazwe elilwela abakwamanye amazwe ele African Civil Revolutionary Movement ACRM uthi kuyayangisa ukuthi uhulumende usevala kwehluleka kwakhe ngokubopha abakwamanye amazwe mahlayana.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona. I-government igangile this time, ayenzanga into e-right kubantu bakithi. Thina silwa ne-Africa, simele Africa yona.
Isenzo sokubotshwa kwabakwamanye amazwe lesi kungathi sesihlobise ubudlelwano bezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe. Inhlanganiso yezifundi kwele Nigeria kubikwa isethusela ngokuthi iza kwenza okufanayo kuzalwane zakwele South Africa lamankampani azo aseNigeria. Lokhu sekwenze umphathintambo ubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Pando aphawule sithi ngeke kuvunyelwe abakwamanye amazwe bezotshaya amapholisa eMzansi.
Cannot behave in that way toward a police service Nike wenze njalo emapholiseni. Amapholisa alomlando wokugcina umthetho. Leyo yinto okufuze ihlonitshwe yiloba ngubani oselizweni.
Who is resident in our country.
Abasemazweni laba bathi bafuna uhulumende be-Afrika bakhulumisane nomongameli Cyril Ramaphosa ngalolu cuku olwenziwa kuzalwane zakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Sizokangeleke okwethulwa ngamaphepha ndaba atshiyeneyo lemisakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Iphephandaba leZim Live libika ukuthi uSada Popovic odabuka kweleSerbia nguye okuthiwa nguhulumende ufuna ukuncedisa ibandla leMDC ukuthi litshengisele emgwaqweni ukwenzela ukuthi lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe embusweni. UPopovic wancedisa ukususa esikhundleni uSlobodan Milosevic njalo lokususa abanye ohulumende kulokhu kwakubizwa ngokuthi yi-Arab Spring. Kubikwa ukuthi uPopovic ubekobulawayo usanda kulolonga abadabuka kweleZimbabwe ngokutshengisela emgoqweni. Abanye abafundisa amacebo atshiyeneyo kwele Maldivis bafika ekhaya babotshwa besethiswa amacala ukuzama ukugenqula uhulumende kaMnangagwa. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzisa izigidi ezingamakhulu amane 400 million ngomnyaka ukuhlawula imali yabantu abahlala elizweni abelatshwa kwamanye amazwe. Yebo, manje-ke soke isikhathi senu ukuthi lisitshele ukuthi likubona njani ukwenzakala kuleZimbabwe lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, kumele lifithizele khonkana kwisibhono kuWhatsApp kunombolo ethi libe selidumeza umlayezelo wenu kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini.
Sayibonani basakazi be-Studio 7, linjani Mhlobo zami? Hayi, siyalizwa Mhlobo, umsebenzi liyawenza phambili ngomsebenzi bantwana benhlabathi yeZimbabwe. Siyalibonga kakhulu, hayi khona mtshana. Siyezwa konke, silalele ngelanga ngelanga, siyabe silani indlebe ziphile. Ye, hayi kuhle, mina ngingumama wenu bantwa bami, ngithe ngilibingelele ngithi phambili ngomsebenzi. Jamisa chethechephe.
Usenhliziyweni yethu ilokho esihlangana ngakho, esikhulumisana ngakho esigabeni sethu seChisuma, lapho okunamajaha amabili akonkomo awele emfuleni uZambezi. Yikho okusikhathaza kakhulu njengesigaba. Esigabeni nje siphakathi kosizi, siyabadinga laba bantu esesimtholile ngomncinyane, simthole nje namhlanje kusekuseni, ubhuti wakhe bengathi umfowabo akasikamtholi. Ngakho ikho okusenhliziyweni yethu kade sikho kusikhathaza kakhulu ukuthi siphakathi kokudinga, siphakathi kosizi njengesigaba, siphakathi kosizi njengemuli, siphakathi kosizi njengobukhokheli, siphakathi kosizi njengabantu nje esigabeni. Ukuthi ngabe inkosi yangenela omunye lo esingakamtholiyo atholakala.
Liyavuka balaleli nabasakazi, hayi thina siyavuka. Ye, hayi ilanga lona lifikile sibili ngoba ilanga liyafika, kodwa akusebenzi njengokwenzakala ngoba abalweli bembi ayisikuthi ngabasephalamende kuphela, bonke abalweli benkululeko balweli bizwe labaphandle abahlala emakhaya bazi ngabalweli benkululeko, bazi sebephiwe inhlonipho. Inhlonipho ayikhangeli laba bale mali, sekungathi kukhangelwa bale mali eningi yibo kuthwana yiba okuzuzelela ngamaqhawe. Akufuni ukukwenzalo.
Nangumayikheli, into enginanzeleleyo sapho lweZimbabwe nokuthi asisekho ke si-change asifihle umdini. Ukubusa kwababa uMnangagwa lo asombuso omnandi ngoba yena ebezibona hayi vekazi kazibuka ubuso uyasitretchena ebesibona isitretchena ebesesithi kuright elizweni ngoba we never salute umuntu okutretchenayo as uyamhlonipha yabo simesaba when nganto uyafuna ukuthi ihlonitshwe nganto uyalungisa into ezenza zibe normal ehlonipha amalungelo abantu enzethi labantu bemhloniphe.
Yebo, sanibonani, linjani basakazi abahle. Mina ngokwami umbono, ngokwami ukubona ngibona ngathi uhulumeni ayikho into angayenzela abalweli benkululeko ngoba vele akabathathi nje, akabathathele ekhanda, akabathathi serious. Sekhohliwe ukuthi yibo abakhulula ilizwe ukuthi khona manje bezibuse nje besenza yonke into abayenzayo kungenxa yabalweli benkululeko bona abakhulula ilizwe. Bona sebethatha labo ababebulala abantu bebayenza abalweli benkululeko, kanti labo kwakuyigebengu nje ezazidingwa ukuthi zizobulala abantu, zizoqeda abantu, zibulala umphakathi. So engikubonayo amboni kukhona into angayibayenzela yona vele, hhayi ngabe wayebayenzela, ngabe wayenzela kudala, kumanje nje amboni ikhona into angabayenzela yona. Bekhohlwe nje abalweli benkululeko ukuthi khona into abangayenzela uhulumeni wezanuphefu. Ngoma umbono mbona nje abantu bengabe bezikhohlisa uma ngabe kukhona into abayibhekile. Izanuphefu nje abantu bahlukane layo, ayikho into ongayenzela abantu. Thina sikucelayo ukuthi khona ikakhulu ama-provinces wonke nje imathebelelendi besicela ukuthi into ezenzakala emabhoda konke kakhulu imali le iphuma emabhoda iningi kakhulu imali ephuma emabhoda kayisebenze endaweni ulaleyo bhoda khona.
Yes, siyabonga kakhulu-ke. Nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imlayezelo yenu, hambani kuwhatsapp-ke lijayeke irekording yenu lingarekhoda-ke khonapho selisithumezela umlayezelo wenu kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okuhambelana lakwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakole Cameroon uthi uzajezisa intatheli zindaba wokubiwa ukuthi zisekela amalwecatsha kulelo lizwe. Ilizwe le-Uganda lithi kumele kuvinjwe okunye okwethulwa ebulenjini bokuxhumana okungani kukhuthaza ukuganga lenzondo, kodwa bazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende ulwisana lamabandla aphikisayo. Lonyaka kunanzwa usuku lwe-Heroes Day, abantu abaningi bekhonona ngokwenzakala elizweni njalo lokungathakazeleli okwenziwa ngabantu bakwiviyo lezibra. Bathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uzibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho elezibra lelezandla. Izibra liviyo lebutho lebandla lezaphu, kuthi izandla liviyo lebutho lebandla lezaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele womabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamapulazi ayenikezwa abasindayo, abafelwakazi kanye lentandane ezatshiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo lezandla ukwedlula abezipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra.
Into esifanele siqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balwele ilizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga lezipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngapi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho wezipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwaqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe bezipra bona lobu yibo obangela inzondo evela kuZanu PF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho ezipra kusamela achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yiZanu PF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kubo Rick and File. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje ngokuhulumende weZanu PF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethula isitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitho ababhubhayo kuphela kodwa litho labaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzibuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luluphi kodwa into esuka ibembi ukuthi kulalabo kuthiwa badeclare ubuhero. Iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebedeclare, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango lapho ebandla elibusayo bese kuthiwa kasomaqhawe lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu, yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka besebedaluta ibala lokuthi Heroes Day basebenza isibaye personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lameki Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa lamanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadwala kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra eliphelileyo njalo amaphepha khona silawo alapha yitrainer esekhoima barracks eZambia. Isimanga ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe kodwa lokho kusilindelela lamhlanje waze wabhubha silokhu esingatholi leyo lenzuzo okufanele iphume ilandena.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohle ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula abakholisi khonoko kukholiswa ngabanye abantu. But abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sipheke abantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ilenkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcekeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yekwamanje-ke sikhangele ukwenzakala kwele Melika. Amagqwetha amele izabelo ezilithumi kwele Melika athi azabambisana indlela yokuvimba urhulumente kamongameli Donald Trump oseguqule umthetho wokondla inyamazana lezinanakazana zasendle obizwa ngokuthi Endangered Species Act. Uhulumende kaTrump uthi useguqule ezinye iziqondiso zomthetho lo ovimba ukubulawa kwezinye inyamazana lenyoni lokuganyulwa kwezinye izihlahla. Uhulumende kaTrump uthi ekuguquleni umthetho lo bazavikela okunye kwalokhu obekungaphansi komthetho lo noma nje okunye kwakho kulakho kufinyelelwa nguZulu. Abakhangele ezemvelo bathi okwenziwa nguTrump labanye bakhe yikuzama ukusebenza labantu abagamula izihlahla zokwenza izindlu lokunye okunjengokucongolozela amafutha ezimota lamanye atshiyeneyo. Umthetho lo uvikela ukubulawa kwenyoni eziningi ezigoqela ingqungqulu lokunye okukhanya sokuphela ngokuya kwesikhathi kwele Melika.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezomculo lamhla-ke siloThemba Maseko ocula ezokholo lwesiKristu.
bambu Jesu yenge lalicala bese yana ye Golgotha bambu Jesu yenge lalicala bese yana ye
Bona lonke linjani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalo endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalo nguKhoti Maseko noqonda phindlovu ngikhulela kwena le ndawo yase mkhayeni
baye ngosizi
bona mumaria bona mushumuse ngatamaza kulale
baye ngosizi
bona mumaria bona mushumuse ngatamaza kulale baba nyama
igama legroupu kumthombo wegazi enesihloko esithi ziyamazumalusi ngiqale ukungena kulo music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa-ke amandla kankulunkulu namandla kajehova kufikile isikhathi sokuthi albhamu liphume noma liphume sekulate ekuqaleni kuka-2019 kodwa-ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele albhamu yonaleli kanti-ke ibhekelela ukuthi ekupheleni komnyaka onalo u-2019 ngisapheka elinye i-CD elitsha njalo ngumthombo wegazi elinesihloko esithi ilwa nesitha sami
yenge lalicala bese yana ye Golgotha bambambu Jesu
yenge lalicala bese yana ye Golgotha baba nyama ilizwe lonke amatwala akwekezela
ngiyabonga ngidumisa futhi uNkulunkulu ukuthi anginikeze amandla ngingapheli umoya ngingapheli amandla futhi ngiqhubeke ngayo le ngoma ngisiyaphambili ingoma elinazo leli albhamu lengoma eziyi-14 ligoqela ingoma ezifana nezazingamachuma nethoba eligoqela ingoma ziyamazumalusi eligoqela ingoma ezithi bambambu Jesu ngenacala
bambu Jesu yenge lalicala bese yana ye
wayesentabeni ethi kubafundi esengihamba sala nishumayele ile ngoma ezinjalo nje zonke zi-12 zi-14 ngokuphelela kwazo kutsho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu futhi laphana uma ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo uma ngidlala le ngoma ethi bambu Jesu ngenacala bese yana yeGolgotha ngikhumbula indlela engikhule ngayo nendlela engiphile ngayo kube nzima kakhulu endleleni yokuphila engisafisa ukuthi uNkulunkulu anginikeze amandla abazali bami besaphila ngikwazi ukubadlisa ngikwazi ukuba isibonelo esihle kubo
yabona lathi lapha siyayidla sibili okumangalisayo sibona ukuthi abantu bathini kufacebook lapha-ke siyabona-ke kulo mnumzana ubranch mile kumalo ukuthi uvuka njani baba dube udisent golide la uthi baba dube liphilile i-9 philile bafowethu jason maphosa uthi mthombo sithembayo imlo khona khonapha mfowethu kuzobuya-ke ujamela uyaphinda futhi uyabhala khonapha usikhandazi uthi ulayo kayihlale phela phansi ngoba MDCA lezano PF kuyahambelana nje lokhu kutshengisela ngokunye lokhu elikhuluma ngakho sikhubuzo mlalazi uthi ngikhona khonapha esitikini uthi andishale umnyuzi kancane izwele ye ye singase uthi uzwe njani-ke umculo lo singake hlukani othi sikhangele bezikhokhela lamhlanje ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesihlanu loba-ke kulabantu abalethuselayo lami ngokho lapha sengilivalelisa ngibe umthembo osithembayo ngisithi babhayi zimbabwe omuhle.